Aba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza bese Washington DC.
Olamukela ku Studio 7. Ngolwesihlanu mhla ka 4 kuMfumfu 2019 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kuphele 37 million from the government funded by Africa Development Bank, mainly ukudila lempompi zethu zamanzi ezipopa amanzi kusuka encema zibuye edrobheni lokuimprova i-treating capacity yethu e-Criterion Waterworks.
Umhlangano wokuhlaziya umsebenzi wamanzi lamandla kagesi oye-Water Energy Climate Industry Nexus Washington ungene kulanga lesibili namhlanje koBulawayo.
Honorable Thabetha Khumalo labanye bakhe kuthiwe sebengasihambela ngkhaya, abasaphiwa amalanga ukuthi buyanene ekhodi mhlakazibani kabasareporti emapoliseni sokumele basihambele ngkhaya, sekungabantu asebekhululekile.
Umthethwandaba kamantshi ulahle icala ebelisetheswa umgcinisihlalo we-MDC uNkosazana Thabetha Khumalo lamanye amalunga leli bandla ayisithupha. Kuwoza Friday kulivikisi leqembu elicula umdumo kamasigandi likoBulawayo elihamba ngegama lokuthi Ojongokuhle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umhlangano wokuhlaziya umsebenzi wamanzi lamandla kagesi oweWater Energy Climate Industry Nexus Washington ungene kulanga lesibili namhlanje. Lomhlangano owenzelwe koBulawayo unikeze izakhamizi ithuba lokukhulumisana labe council ngokuqhutshwa komsebenzi wamanzi lokuhlanzeka kuleli dolobho. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Umanjinela wedolobho lakoBulawayo, uMnumzana Simela Dube, uchasise kabanzi ngenhlelo abalazo emizameni yokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo ngemva kokuthola uncedo lwemali ngabebhanga le-African Development Bank.
Kuphele 37 million from the government funded by Africa Development Bank, mainly ukudila lempompi zethu zamanzi ezipopa amanzi kusuka encema zibuye edrobheni lokuimprova i-treating capacity yethu e-Criterion Waterworks, lokukhangela ispillage yamasewerage.
Obambele umeya wakoBulawayo uNkosikazi Lilian Mlilo uthi umhlangano uhambe kuhle njalo bazasebenza gadalala ekutholiseni uBulawayo amanzi ahlanzekileyo.
Izakhamuzi zisitshengisele ukuthi siyamthanda uBulawayo, sithi siza improve lapho ufuna ukuthi si-improve khona.
Umphathi ntambo wedolobho lakoBulawayo uNkosikazi Judith Ncube ubuke ubudlelwano obukhona phakathi kwekhansili lezakhamizi.
Luhlelo oluhle okumele siqhubeke sihamba ngalo lolunyawo, i-consultation yezakhamizi ukuthi labo befake i-input yabo. Actually they should take charge of their own destiny.
Umgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Benny Moyo uthi ikhansili isiqale ubudlelwano obuhle lezakhamizi.
Namhla siqalile ukuthi sizosizane ubudlelwano obuhle obukhona phakathi kwe-local government lathi zakhamuzi.
Isikhulumi seZimbabwe International Trade Fair uNkosazana Stella Nkomo uthi ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithethe njalo isicoco salonyaka sombukiso weWashington 2019.
Njengabantu be-trade fair sihambahambile sikhangela imbukiso ekade imihle, abantu abathethe isicoco esikuthi Washington 2019 overall best exhibitor yi-City of Bulawayo.
Umbukiso walonyaka oweWashington 2019 wenziwe ngosekelo lwemali evele ebhanga le-Infrastructure Development Bank of Zimbabwe, ugatsha lwezokulima, abenhlanganiso e-United Nations Development Programs le-African Development Bank ngenjongo yokuthuthukisa umsebenzi wokutholakala kwamanzi lamandla kagesi awelanga. Ungenwe ngosomabhizimusi abamakhansili, iziphathamandla zikahulumende ezisuka kungatsha ezehlukeneyo kanye lozulu. Nimela iStudio 7, ngiwo Bulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umthethwandaba kaMantshi kobulawayo namhla ulahle icala ebelisetheswa umgcinisihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo lamanye amalunga leli bandla ayisithupha usithi uhulumende kalandelanga umthetho ekutshutshiseni lolu daba. Unkosazana Khumalo labanye bakhe babotshwe ngenyanga kaNcwabakazi besetheswa icala lokudinda amanga okuthi umongameli Emmerson Mnangagwa waqilibezela kukhetho olwedluleyo. Kodwa uMantshi umnumzana Tinashe Tashaya ulahlele licala namuhla wavumelana legqwetha labasolwayo ukuthi umtshutshisi waletha lolu daba imthethwandaba engalandelanga umthetho. Kodwa uthe nxa uhulumende elesifiso sokuqhubeka ngalolu daba kumele alukhweze imthethwandaba kutsha ngendlela isemthethweni. Intathe ezindaba ethu uTauraishaba uxoxele ngcwethi legqwetha likaMakhumalo labanye bakhe umnumzana Godfrey Nyoni.
Wanarepu Thabita Khumalo labanye bakhe kuthwe sebengasihambela ngkhaya abasaphiwa amalanga ukuthi buyanene court mhlakazi bani kabasa report emapoliseni sokumele basihambele ngkhaya sengangabantu asebekhululeki uma idale lifuna ukuthi babuye court bazayenza ukubathumela amasamanisi kungenxa yokuthi laba obachuchisi bathe sebecele imvumo yokuthi bachusise indaba le ngoba bathe beyiqala vele bebengala mfumo naleyana manje ikwazi ukukhuluma ukuthi hayi kanti vele kwawo bebeqaliselane bengala mvumo yankona kwakumele bayidingeleyo mvumo bengakaqalisi. Lokhu bakwenza ngoba thina sesibisile sabajengisa ukuthi kulumthetho uthi kumele libe lemvumo yokwenza lokhu. Inkosi besithi lapha lathi sesilohlupho sinikana isikhathi sidinga imvumo yankona.
Lo mnumzana Godfrey Nyoni igqwetha elimela umgcinisihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo labanye bakhe ubexoxa lentathelo zendaba yeStudio 7 uTauraishaba ekobulawayo. Umsekeli kaMongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati ukhuthaza isiko lokuhlanzeka esithi ingcekeza ilakho ukudala ukumemetheka kwemikhuhlane ngalesi sikhathi sezulu. Umnumzana Mohati utsho lokhu eseGwanda lamhlanje ngelanga lokunanza ukuhlanzeka elizweni emkhankasweni we-National Cleanup Campaign. Walbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UMohati ukhuthaze uzulu ukuba yamukele lo mkhankaso we-National Cleanup osungulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa esithi imikhuhlane ebalisa isifudo se-cholera le-typhoid kanye lokhukho imalaria ilakho ukuqhamuka lesi sikhathi sezulu xa izakhamizi zihlezi lapho kule ngcekeza.
Sithanda ukufundisa abantu bakithi ukuthi khona ingcekeza idoda esundele isiphathela okunenge isiphathela imikhuhlane eminenge.
UMohati uthi kuyadinga ukuthi kufakwe impompi zamanzi ezintsha eGwanda eside ezikhona kwamanje kazisahambelani lenani labantu asebehlala kule ndawo.
I-population isikhulile, so i-sewer system ne-water recirculation system asanelisi ukusevisa abantu abakhona. So into yakayibakhuthaza singale ku-breeding ukuthi ngcono sithi overhaul yonke i-sewer recirculation system ukuthi sikwanise ukusevisa abantu bethu kuhle.
Umeya weGwanda umnumzana Justin Majale uthi lanxa lomkhankaso lenjongo eqotho iningi labantu alibuyanga ngoba liphatheke emsebenzini yokuphandela imuli.
Campaign yona injongo yayo iright, kodwa ke obekudanisa namhla ukuthi abantu abaningi ababuyanga tu bavuka bezama ukuphandela abantwana lapha lalapha.
Izisebenzi zengathi ezithiyeneyo zikahulumende kanye labantwana besikolo bancedisane lo Mohati ukudobha ingcekeza phandle kwenkundla yephelandaba. Kusenjalo akubizwa ozwayo namhlanje enkundleni yephelandaba Stadium lapho abahlabeleli bomculo okhona abakuleli labeSouth Africa abazahlabelela uZulu emkhosini weGwanda International Gospel Music Festival oqala namhlanje uphele ngeSonto. Umhlabeleli odumileyo kule South Africa uSipho Makhabane ukhona layo kulo mkhosi oqoqwa minyaka yonke inzalo eGwanda engusomabhizimusi eGoli umnumzana Justice Maphosa. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Isimo esibhedlela zikahulumende siqhubeka sisibi, odokotela labo besemba phansi besithi ababuyeli emsebenzini nxa izikhalazo zabo zingakalungisiswa. Namhlanje bangene umhlangano kodwa benqabe ukuxoxa lentathela izindaba ngawo besithi abakavumelani ukuthi kuthathwa nyathelo bani. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 luveze ukuthi odokotela bebutho abamele bancede ngezikhathi ezinje abakho ezibhedlela. Izigulane ziqhubeka ziswela usizo kuthi ezilenhlanhla ziyaqondana labodokotela abathe bahambela ezibhedlela. Esinye salezi zigulane unkosikazi Siphiwe Nxumalo uthi akulancedo abalutholayo kubodokotela ngoba bengekho ezibhedlela.
Uhulumende nxa ebona ama-doctors elekhe siyaku-strike ngokuphela bathi thina abantu siyenzeni, khathesi siyagula, kebe kulabanye abantu abayenza ama-accidents. So lapha kusokumele ukuthi ilizwe lonke phela selitshabalala ngoba nanku asilancedo esilutholayo ngoba impilo yethu isezandleni zamadokotela. Uhulumende laye uthule, singazi ukuthi uthulele ukuthi uyalungisa yini, kodwa ngabe uyalungisa ngayo uyakhuluma phela ebantwini ukuthi sibone ukuthi uyabe mengapi.
Unkosikazi Sandile Ndlovu ongumongikazi uthi ngabe kuzanywa amanye amacebo ngoba umumo osezibhedlela unzima.
Situation esezibhedlela hayi ayenza usibi, ngaba sizamele okungcono ngokuthi sikuthole udokotela engekho kulabo nesi bodwa uzudingisele ukuthi uyenzeni wena i-due for i-operation. Hayi kunzima sibi, ngawo uhulumende angangenela ebangezelele kumbe imali leyo kumbe kuyini abakufunayo ukuthi kube ngani kuyajinja ngoba hayi sesingapheli ukufa sibe.
Unkosikazi Thendai Chuma isakhamuzi sakoBulawayo uthi uhulumende akabe lozwelo alungisise lolu daba ngokuphangisa.
Aluba ngawo uhulumende uyasizwela alungisise indaba lezi zabodokotela ngoba ngabanye abantu abaqakathekileyo kuzulu wonke, ikakhulu mina kini kinje ngiphatheke kubi ngoba nje ngiye esibhedlela uthotha kuthiwa kula dokotela bese ngiphoqekile ukuthi ngihambe ngiyedingani u-private doctor. Kodwa ngathesa imali yothi ale singithi njama ngiyezithengela lokho kudla onye okufunakalayo nje wakuthi khona i-medication le ngiyithethe ifuna ukuthi udle. Ngizakudlala ndiwami sengithethe imali yonke ngihamba ngayo ntshintshi i-forex ngapha kangiyiholi le-forex yakhona.
Iningi labantu lithi isimo esisezibhedlela sizwisa ubuhlungu bethi sokudala ukuthi basebenzise imali eziningi abangaziholiyo ukuyadinga usizo lokwelatshwa kubodokotela abazimeleyo. Imele Studio 7 yokoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngo-Life Talk namuhla sicubungula ubunzima obubhekane labantu ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngabodokotela. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ingxoxo mpikiswano eqoqwe ngabeStudio 7 bemanyene labeMedia Center eHarare izolo eyokuhlaziya isimo esiselizweni iveze ukuba umomo uzaqhubeka usiba mubi elizweni nxa amabandla ezombusazwe engabe elokhe edonselana. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Ekhuluma kulumbuthano omsekeli kamgcinisalo webandla eliphikisayo le-MDC uMnumzana Job Skada uthe udlame olukhona kwezombusazwe eZimbabwe alusoze lwafalwa phela nxa abenhlangothi zonke zempilo okugoqela uhulumende lamabandla ezombusazwe bengazinikelanga ukuhlalisana phansi badinge indlela zokuqeda inkinga ilizwe elibhekane laso. Omunye wabatsha abakade bekhona embuthaneni wayizolo uMnumzana Leopold Mnende uthi okwenzakalayo ukuthi uMongameli Mnangagwa usungula uhlelo lokukhulumisana lamanye amabandla aphikisayo eshiya phandle ibandla le-MDC akusoze kwalungisa isimo eZimbabwe.
IZimbabwe ilokhu idlalisa isikhathi ikhuluma nge-dialogue, abe-opposition bekhuluma nge-legitimacy, ababusayo bekhuluma ngama-sanctions, Mbona ingani uthi lizwe leliye phambili iMTC yona sokufuze ivume ukuthi udaba lwayo ololegitimacy akula umuntu olulalelayo yena uhulumende okhokhelwa yiZanu PF naye sokufuze evume ukuthi MTC ayibuyi kudialogue yayo. So ungangcono ephuse ezame ngazo zonke indlela ukuthi ilizwe leli libe ngcono sebebonana ngo-2023. Idialogue le ayenzayo namabandla la amancane lawo aphikisayo alincedi.
Okunye okuphathwe kabanzi embuthwaneni wayizolo umbiko owethulwe ngumnankagwa owe-State of the Nation address sona ngolwesibili lapho anxusa amabandla wonke ukuthi akhulumisane kuhlelo lwe-Pollard. Okusekelwe ngumahomva othi kuveza sobala ukuthi uhulumende kamnankagwa uyazazi inhlupho ezibhekane lozulu njalo usemizameni yokuzilungisisa.
Lokhu akukhulumileyo singathi thina kukhomba esithi ngesikhiwa yipolicy ukuthi kuyatshengisela ukuthi uhulumende uyananzelela ukuthi abantu kulokuhawu lokukhona njalo kufuze kulungisiswe.
Kodwa umnumzana Thomas Shoko omunye wabakade bekulumbuthano uthe inhlupho eziselizweni azilani lezombusazwe kodwa zimangela inkohlakalo esibulele isimo somnotho.
Hayi, mina ubona kwami angiboni ukuthi ipolitics yizo ezingathi zibangela ukubhidlika kwenotho. Into esibulele ilizwe kakhulu yi-corruption.
Iningi labakade bekulumbuthano owenzelwe ehotelini eMono Motapa Crown Plaza eHarare ivumelene ukuthi kumele kudingwe amacebo okulungisa inkinga yeleZimbabwe elibhekane lazo. Abebandla liphisa ele-MDC bekhangele phambili hathi ukube belokhu bekhala ngokugxila kukhetho lwanyakeni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. You keep on baby.
Owake waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Phelekezela Mphoko walile ukupha umthethandaba amaphepha endlu yakhe kumbe ama title deeds izolo ngoba isithi wesaba ukuthi uhulumende ulakho ukumthathela lendlu. Umphoko ubecele umthethandaba ukubuyiselwa incwadi yakhe yokuhambisa ye-passport ukuze aye kwele South Africa. Kodwa umchuchisi uthe nxa efuna lokho kumele alethe incwadi zendlu ukwenzela ukuthi uhulumende abe leqiniso lokuthi kajonganga ukubalekela icala lenkohlakalo aletheswayo. Kodwa umnumzana Mphoko uthe kungcono uhulumende azihlalele le-passport leyo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe legqwetha likamnumzana Mphoko, umnumzana Zivusiso Ncube.
I-passport ivela nkinga yabo, bengazigcinela i-attitude kaclient, bengazigcinela i-passport anti ivele ngeyabo, kodwa ama-title deeds akhe, hayi cha, ngeke bathinte, ngeke babambe.
Nxa kuyikuthi ngempela umphoko kukhona okuqakathekileyo afuna ukukulanda kule South Africa. Kuyini okwehlulayo ukuthi abambise umthethwandaba amaphepha endlu yakhe okwesikhatshana?
Abantu bengagcina bethethe indlu yakhe. Akula kuthembana, ake ngikufake ngaleyo ndlela. Akula kuthembana, ngakho akafisi babumpho ukubana la bantu bebe le-access to ama-title deeds.
Akhona yini igqwetha amanyathelo elizawathatha mhlawumbe ukuphikisa isinqumo lesi emthethwandaba waphezulu o-High Court?
Hayi, ukuthi basincitshe i-passport akula ndaba lokhana. Besivele sikukhangele ukuthi bazasincitsha. Ngakho ekusincitsheni kwabo vele awulanto esimangalisileyo. So sizalinda thina ukuthi senze i-trial kuphela siqede ngayo indaba yakhona. Ukuthi umuntu acabangela ukuthi kube lo muntu ocabangela ukuthi baba umphoko uzabalekela icala, angazi lo muntu abecabanga njani ngoba ubaba umphoko ukhona aphelizweni 3 months. Lokhe reporter le emapholiseni 3 months indawo lokhe yangenayo lokhe ule form 242 ola dokethi asike aphiwa le trial date. Ngitsho lanamhlanje asiphiwa nga-trial date, ola maphepha esiwaphiweyo. Thina si-ready for i-trial anytime angasenamaphepha siyangena senze i-trial.
Lo mnumzana Zivusiso Ncube igqwetha likamnumzana Phelekezela Mphoko uxoxa le ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ikhomishini yebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC ithi silobalani izivumelwano lengatsha zikahulumende ezithile ezigoqela i-Reserve Bank of Zimbabwe le-Zimbabwe Revenue Authority, ZIMRA, ukuphathisana kulomsebenzi. Ezinye ingatsha ezikulesi sivumelana ngeze National Prosecuting Authority, Auditor General, University of Zimbabwe, Immigration Department, Procurement Regulatory Authority of Zimbabwe, le Ezekiel Kuti University. Lokho kwenzakala Isaac isithi sithole impahla ezibiza izigidi ezilikhulu zamadola i-$100 million ezithathelwe abazithola ngenkohlakalo. Ukuze sicubungule lolu daba siqale ngokubuza umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu ukuthi kambe linyathelo elihle na leli elithethwe yiZak.
Ye, khona kuyinto enhle ukuthi vele indaba ye-corruption ibanjiswane. Ngoba kwamaqhina umuntu oyedwa ngeke asukume alwe le-corruption, especially eZimbabwe nge-level lapha esikhona. But what remains important ukuthi oqhakathekileyo ukuthi ingatsha lezo ezifakwayo ukuthi zibambane lezakhe zona vele indaba ye-corruption phakathi kwazo bona baqale bayibamba njani. Balama-policies anjani nge-corruption bona phakathi kuqala bengakabambani lezakhe. Ngoba izakhe izahudulana labantu abavele beyibo abale-corruption, ize fihle i-corruption yalabo igijimisa i-corruption yabanye. Asingeke sikhulume ngeZimra, ifile imali yeZimra every month, every day kubotshwa abantu beZimra nge-corruption. Aziqale zina lezo ngatsha ziklinwe zona.
Sizile njalo Isaac isithi isithole imali edlula i-$100 million.
Layo Isaac kulabantu abanye abaphumayo. Sike sezwa abanye babo sebethintwa futhi ngendaba ze-corruption kuyibo kumele belwisane le-corruption. And futhi siyayibona Isaac nanoma bengafuni ukuphumela egcekeni, bakhona abantu abaziwayo abakumele ukuthi izinto ze-corruption ngase zibabambile. Kodwa lokho bebacweza-cweza, lokho bebacweza-cweza bengafuni ukuba ukungena kubo. So kunzima ukuthi siyithembe ngento eyikhulumayo kuphela Isaac ingasifakelanga sibili ilezi nsuku ezivabo zithi ngama-villageni egcekeni ukuthi nazi into esizibambileyo. Lokho sikuthethe kuzibani sesimenze so, lokho sikuthethe kuzibani sokwenze so. Kambi imali ye-corruption edliwayo eZimbabwe lingaba lama-report aphumayo kuma-non-governmental organization, you'll be shocked ukuthi we are talking of ama-billion of dollars anyamalala through corruption eZimbabwe. So yena le abathi bayirecovile i-teaspoon nje emalini esicaba ekumele ukuthi ngase besitela ngayo njengezakhe. Ngoba i-corruption eZimbabwe ikuzinge eliphezulu kakhulu eliyethusayo. So kabasifakele ama-villageni acacayo. Nansi iphume kubani usiyenzwe so, nansi iphume kubani usiyenzwe so. Ngoba lokhu kuya kuyikhuluma nje ukuthi sicabanga ukuthi balamazinyo kanti akula nto abayiyenzayo.
Lowa ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu sixoxela eseGwanda. Wezemidlalo iqembu lenguqu elebulawayo sithi linqobe ele-Talent Vision nge-1 kanya emdlalweni okusenkundleni yeluveve kobulawayo namhlanje emini. Amaqembu la alisa ukungena esigabeni saphezulu ese-Premier Soccer League ngomnyaka ozayo. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abafana bobulawayo sithi bathuthukise amathuba abo awokuphanga babuyele bayedlala kwisigaba seCastlelaga Premier Soccer League ngokunqoba abakwenze namhla, ngoba impumela yomdlalo wanamhla ibachiye bechiywa ngemiklomelo emithathu kuphela liqembu elihlezi phezu kwengalane le-Talent Vision. Ohlohlele iqembu lebulawayo sithi ngumelikhaya moyo ngehlandla lesibili lomdlalo. Iqembu le-Talent Vision lihlezi phezu kwengalane le miklomelo ngamashumi amahlanu lambili, ikanti lebulawayo sithi lihlezi endaweni yesibili le miklomelo ngamashumi amane lathoba munemunye. Phezu kwalokho iqembu le-Talent Vision selidlale imidlalo engamashumi amabili lantathu, kuthi elebulawayo sithi selidlale engamashumi amabili lambili. Kodwa umqeqeshi webulawayo sithi uTry Ncube uthi ukudlala imidlalo emilutshwane akubabeki esimeni esingcono kule qembu le-Talent Vision.
Ya impumela leyi itsho ukuthi is game on kodwa bona bavele baphambili, ngoba le game inendi leyi asikayidlali sithi singakayidlali njalo bayalidala nge-goal difference. So okwakathesi siyazi ukuthi umsebenzi esilawo umkhulu kakhulu ngoba baqinile.
Iqembu le-Talent Vision lidlale isikhathi eside lisilele ngomdlali oyedwa ngemva kokuba imvimbi uDouglas Sibanda itshengise ikhasi yelombala obomvu ngehlandla lakuqala lomdlalo. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu le-Talent Vision uMkhuphali Mazwi uthe kabasoze basebenzise lokhu njengencazelo eyokuba yikho benqotshiwe, njalo kabasoze belahle imbeleko ngokufelwa.
Ayikho kwenza ukuthi irace ibe mnandi. Siyakujabulela khona lokhu ukuthi uyabe winile, uyabe wine kungasikuthi kulula kodwa ekuwine nzima okuyinto kwaNkulu. Asingeke sikhale ngoso kwenzakele, kwenzakele.
Emdlalweni olandelwe yilo webulawayo esithi le-Talent Vision, iqembu leBhoso 90 elinqobele Pinga Pirates ng-3-1, njalo abahlehlele iqembu leBhoso nguDalubuhle Dlodlo, yena ohlohle kabili kanye loDominic Jaricha. Kweminye imidlalo yesigaba se-Southern Region Division 1 ezadlalwa kusasa ngoMgqibelo, iqembu le-Indlovu yanyathela elizadlala le-Lemos Rovers ngaseKhumalo Barracks ngehola le-10 lambili emini, kuthi iqembu le-Toronto elizanqikelana lele-Arnel Movers ngehola lesithathu emini enkundleni efanayo. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Yabonke kuhlelo Waza Friday namhlanje wezwa Jesus Panda weStudio 7 uxoxa leqembu elicula umdumo kamasikandi likobulawayo elihamba ngegama lokuthi oJongokuhle, lona elimelwe nguVekithemba Ndlovu.
Umdumo wabo masigandi udume kakhulu kwele mzansi Afrika. Abafana abakuthi uJethu Nqala bo bathi ngeke basalele kulumculo. Bethemba Ndlovu udabuka esilobela ehamba leqembu labo Jongokuhle.
OJongokuhle kuliqembu elifonywe ngo-2016. Amajaha amathathu agoqela mina lo okhuluma wabekuThemba Ndlovu noBhamuza omdumisi Nkala kanye noThiyambusho. Busahlangana nje amadoda lawe amabili lawa edlala nje izigcinci ezincane, omunye lo vele wasevela egoli umdumisi Nkala. Sahlangana nje noThiyambusho ko sabumba leli qembu, sihlangene lami nje ngisafunda nje udlala ubhesi kamasikandi.
Ezomculo bona basiqalele bancane becula isiqathamiya, abanye bayithi himbube.
Sonke sosahlangana vele kuyichathamiya zodwa. So uMakandi yena vele wayengaphathi kwami kakhulu, ngingazi abanye laba, kodwa labo sathi sihlangana nje into leyahle yahlangana vele kwaba into eyi-1, kwaba isitini nodaka. Wonke umuntu ekusikhwabitha lokhu sithi ungasibambisana sithi sizwe into yankona iyavuma, sithi yathi sizwe into yankona iyavuma. Kwavele kwasingena nje ngaphakathi sajayela ukwenza lokhu.
OJongokuhle baledlala theli lodwa abalipheka ngomnyaka ka-2017, baliphakulela uZulu ngo-2018, lona ke liyachisa bakwethu.
I-album leli lilengoma ezingu-8 ele title ye album ethi Amahlolanyama, cause leli album salenza laba ngaphansi kwe team yezwe lonke iHighlander. Ey team yesasazi ubana ithandwa ngabantu bonke, njengoba siphuze ukuqala sesibona sasibona singemva kwesikhathi sasithi ungcono madoda sidlalele le team yethu yezwe esithanda kangaka.
Isikhathi silomona sesidliwe ngumangoya. Uthini ke kubalaleli ungakahambi mfana kaNdlovu?
Sicela ngani lingasichaza ngalokho elilakho. Lathi sithuthukise indawo yakithi leyi, indawo yakithi uMthwakazi. Sibambe lunye, sincedisane. Umculo wethu abakobulawayo uthola i-art gallery. Thina sithola kuFacebook. Umuntu oJongokuhle uzothola kuFacebook. Siyabonga balaleli.
OJongokuhle baliphekela umculo kamasikandi bekobulawayo. Umculo osuthandwa ngabantu abaningi kulezi nsuku. Yibe besilabo kuhlelo Hoza. Hoza Friday. Yibe nempelasonto emnandi. Igama lami nguEzra Chisasibane.
Siyabonga Ezra olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.